Odokotela bathi ivasectomy yenzelwa ukuthi abesilisa bavale inzalo ngendlela engabuhlungu kodwa esebenza okwamagama. Bathi indoda ingalaliswa okwesikhatshana yenziwe ivasectomy yenelisa ukuzidintitha ihle ibuyele emsebenzini kumbe ngekhaya. Odokotela bathi ivasectomy yenza ukuthi abesilisa bavaleke inzalo okwempilo yabo yonke okwenza ukuthi abesifazana bangasatalali bodwa ngezokuhlela imuli. Kodwa ke kukhanya engani abesilisa abanengi kabafuni ukuzwa ngayo. Udokotela Elopisi Banda uthi akumelanga uZulu ayesabe njengoba ingabulali.
I-procedure leyo kuthiwa ivasectomy ivala amatube ayiwo aletha intanga ezivela emaphambilini zisiya kupartner yalomuntu kungabe ngunkosikazi wakhe. Ukwenzela ukuthi bengabi labantwana nxa ukuthi inano labantwana babo selenele. Then bengakhetha ukuthi umama abotshe amatube. Kuthiwa i-tube ligation, ingabe ubaba abotshe i-tube layo, kuyi-tube yakhe kuthiwa i-vasectomy.
USibanda uthi owesilisa usala elokhu eyindoda loba engenza i-vasectomy.
Nxa ivele yenziwe kuhle, akulahluko. Nxa vele usiqumile, intanga leziyana vele kazisadluli zisiya phambili. But umuntu uyabe engathenwanga, uyabe eziphilele nje. I-sexual life yakhe is not affected. Okuyaba khona nje ukuthi uyabe engasenelisi ukuba nabantwana kuphela. Engikwaziyo ukuthi abantu besilisa ngapha eZimbabwe bangani kabasifisi kakhulu ukuthi bephiwe i-procedure leyo. Ngingazi kumbe i-culture, kumbe ukuthi abantu bakuthatha bekwenza ukuthi kuyikuthenwa, angikwazi. Kayisiyo nto ebi-popular kakhulu. Bakhona abatsha abenza i-procedure yakhona.
Kodwa-ke umnumzana Macleod Chawe olandela isiko lokusuka uthi akumelanga amadoda enze lokhu.
Ivasectomy kufanana nomuntu othenayo, othena inkomo, othena ingulube ukuthi kungazalwa. Ku-tradition yakithi angizange ke ngikuzwe kuthiwa umuntu uyathenwa ngokwesikhiwa lokhu.
UChawe uthi ivasectomy yethusa kakhulu nxa umuntu engacabanga ngokungenzakala empilweni, ikakhulu ukufelwa ngabantwana bonke.
Nxa ungasela bantwana ke lethe uhamba ngemota kusale wena usungwe wedwa. Uzawuseza uphinde uzale futhi usuhlezi usungwe wedwa nje. Kwebe kuyini? Asivumelani lakho thina usiko lakithi esintwini.
Unkosikazi Christine Banda wayengumongikazi eMarondela uthi abantu besilisa abansundu kabakaze bathakazelele ivasectomy.
Ngaphuma emsebenzini ngingabonanga ubaba omnyama ebuye ezokwenziwa ivasectomy ukuthi inhlanyelo yakhe ingangeni kumama ukuthi babe labantwana, benze i-family planning leyana eyenza ukuthi babe labantwana banelise ukuthi babe lavo. Amadoda babengafuni khonokho, babecinga ukuthi yinto elimazayo, angathiyana lo mkakhe esethatha omunye umfazi kuzaba njani, njengoba uyazi umkhuba wethu wakudala obaba babethatha abafazi abaningi.
Uthi abakufunayo kuphela yikuhamba bemithisa abesifazane.
Sakhula kungela family planning esiyaziyo, kodwa abadala yibo ababesebenzisa izihlahla lokuthi obaba bathatha abafazi abaningi. Umama angaba lo mntwana ubaba usezakuya kwenye indlu azakhuleka umntwana khona kuthi ufakwa phakathi.
Lokhu kusekelwa nguChawe othi eleZimbabwe lilabantu abalutshwane, ngakho-ke kumele abesilisa bengavumi ukwenza ivasectomy.
Nxa besithi bona sikho kuthena inxarha lenkomo lingaze libe liyakwanisa ukuthi lenze lokho, yalazi inxarha. Inxarha kalisazali emhlathini, yikho kanye engikhuluma ngakho ukuthi uyabe usutheniwe.
UDokotela Sibanda kavumelani laye.
Kuyabiseleka, but uhlupho lwakhona nxa usubuyisele intambo leziya, i-success yakho niba lo. Ukuquma is very easy. So it's reversible, but the success after reversal guy is not high.
Ukwenza ivasectomy kubiza amakhulu amathathu amadola eMelika, $300 kusiya inkulungwane zamadola eMelika, $1,000. Akwaziwa ukuthi abesilisa eZimbabwe bazathakazelela ukwenza ivasectomy eminyakeni le elandelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.